So we see card descend about VOA in Debele.
Njani mtokazi omuhle siyalambulela kumsazi we studio 7 namhlanje ngolwesine mhlaka 13 2018 igama lami ngukipstube endabeni zethu lamhlanje amapolisa ezimbabwe athi akusamelanga kwenziwe imihlangano ngenxa yomkhuhlane wesiphuthu
uyabona lolu dubo ludubo oluyangisayo ukuthi lanamhlanje lokhu sikhuluma ngalolo daba elokuthi khona amanzi kufuze abe ngamanzi ewokuthi khona abantu bakwazi ukuthi khona banathi.
Izizalwane zezimbabwe ezihlala eBrithani zidlala ingqondo ngokwethulwe ngumnumzana Mthuli Ncube ofisa ukuthi kuviselwe idola lezimbabwe.
Indaba kaMthuli Ncube ukuthi lethe izimdola mbona ngani is too soon ukuthi elethe izimdola kodwa asazi mhlambe kuzasebenza.
Ilizwe leBotswana limisa ukuthengisela amanye amazwe inyama kulandela ukubanjwa kwenkomo ezivela kwele Zimbabwe ezicatshangelwa ukuthi zilomkhuhlane wamasondo.
Uma kuyikuthi kuyaphambanisa mhlawumbe umkhonomo wabo okumele bakwenze ba ukuthi bafake umngcele bawubiyele ngoba angisiyakwazi ukuthi ngaba inceba lendoda kalihlekwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa eZimbabwe athi akusamelanga abantu benze imihlangano eHarare kulandela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo osubulele abantu abangamatshumi amabili lanye. Lokhu kwethulwe nguSenior Assistant Commissioner uCharity Charamba oxoxe lentatheli zindaba yeReuters News Agency izolo kusihlwa. UCharamba uthe abantu balakho ukuthelelana umkhuhlane lo bangabuthana endaweni ezijiyeneyo. Uphinde wathi abathenga bethengisa impahla etshiyeneyo akusamelanga bethengise ukudla emgwaqweni. Kusenjalo umanyano we-United Nations uthi umkhuhlane wekholera uqhubeka usidla ubhedu elizweni leZimbabwe. Uqhamuka kwalomkhuhlane emalokitshini amabili eHarare abalisa eleGlenview neleButiriro sokuthi abantu abaningi besisabela ukuthi ulakho ukubulala inkulungwane zabantu nxa ungaphangiselwanga nguhulumende. Ngomnyaka ka-2008 ubulale abantu abazinkulungwane ezine. Sixoxe lomela indawo yeSalvaton eHarare uKansela Peter Moyo yena othi umumo usumubi okumangalisayo.
Abantwana abafunda eLokimva lapho engimela khona abasuka ebulilo labo Grandview abathathu babuye baqalisa ukugula kanti esithe khona uyedi kazama ukuthi khona abantwana abavela kulezi ndawo bake bami. Uyabona lolu dubo ludubo oluyangisayo ukuthi lanamhlanje lokhu sikhuluma ngalolo daba elokuthi khona amanzi kufuze abe ngamanzi ewokuthi khona abantu bakwazi ukuthi khona banathi. Kodwa ke udubo esilalo kathesi elwamanzi lololu yikuthi akula manzi endabeni wenilizonezo lo ngumlando kahulumende ngoba isikwe Harare kodwa everywhere in Zimbabwe kathesi abantu bayahlupheka labulela kodwa nale esibanzi la abantu uhulumende uvele kaboni lokuthi khona kulodubo lapha kodwa bangakwanisa ukuthi hhayi into ege nje bazibhedele into ege yomuntu wami behluleke lokuthi khona balungisise lolu dubo amanzi la seleminyaka neminyaka kuloko kuhlupha njengekhansili eyakudala leyalast year engangikuyo mina saluzama ukuthi kona sifake amabholo kodwa amabholo akhona lana kathesi amanye angikhona ayacontaminate so kuludubo kakhulu khona kuyazwisa ubuhlungu ukuthi khona abantu bayafa ngento engasoze ifanele ibe isakhulunywa ngalesi sikhathi.
Kungani izikosho lezi zisiba lengcekeza kalula ingamasuwejini la dubukayo mihlalamala?
Uyabona ukuthi khona udubo esilalo mnumzana i-government kufuze inike ama-local authorities izimali ezivela kibo kathesi amapayipi la aseluphele okuthi khona kasakwanisi ukuba lokho esasebenza ngalesi sikhathi ngoba senesikhathi eside kakhulu ekhona imoto Jeffrey isilungisiwe isiphukisa amanzi abaningi kakhulu aseyenza ukuthi khona amapayipi la adubuke okuzwisa ubuhlungu kakhulu kuzo yikuthi kulama-company amagciwane avela kwamanye amazwe kathana kwa America ababuya 5-6 years ago besithi hayi bantu bakijekela lithi yenze lokhu sikhipha amapipe lawo abhode amanzi lesuwa thina esikufunayo ukuthi sesifakele i-fiber optic yethu yikho esikufunayo nje kuphela isitila nje ikhansulu sayenza kwakusemandleni yethu sayenza salasayinela bathi ezini siya kugovernment igovernment yaqalisa ukuthi bona lisinike ama-vibers abantu laba bazimela so udubo lolwalusoze luphele nxa sile government engafuni ukuthi kona ilalele lokhu kuya kukhulunywa ngama-local authorities kade sesikhuluma sithi kona into leyi kayihambe ibe yi-devolution kade sitoyi-appointe abanye abantu futhi abagenesi i-constitution ukuthi babe lokho bebulala izinto abantu siyadubeka bona abakuboni ukuthi kona siyadubeka ama-solutions siyabanika njenge-council abafuni so thina e-parliament singena njengakhonokho siyabe silokho sihluphana ngaleyo ndaba kuze kuse
ngaphandle kwe-Glenview le Budiriro iwapha amanye amalokitshi lesabela khona ukuthi ungasabalala kalula lo mkhuhlane
wona lawo amalokeshini aseduzane okwazana warempati okambuzuma ohopley abaseduzane o-Highfield wonayanana zasengozini asho abona ukuthi kathesi bengikhuluma mina ngisithi khona kulo mntwana oselokiniva kathana nebudiriro lapho kule constituency yami mina elokiniva phakathi ekuseni bengikhuluma ngihambe esikolo ngifuna ukuba kwazi ukuthi kona into zihamba kanjani ngathola ukuthi kona udriver webhasi ohambe siyaphetha abantwana useyaffektiwe udeputy head useyaffektiwe so kulo mnye umntwana okugrade one oseyaffektiwe again kathe zinto ezisiwakhona ngale kulo munye futhi ade sehlanza asho abona ukuthi kona balokho benikana lo mkhuhlwane ngoba ngumkhuhlwane o-easy ukuthi kona uhambe komnye umuntu
luzaze lulungisiswe njani pho babumoyo lolu daba ngoba njengokutsho kwakho isimiti mnyaka
kakhulu mnumzana into efuze iyenzakale lapha i-long term solution i-government ukuze ibekwazi ukuthi kona umsani lokhuzwa idemu kayakwe anike abantu amanzi abeharare usmith walungisa amaphayipi lawa ezikhangelela abantu abanezani 500,000 that is kule billions and millions of people close to 6 million zihlanganisela lama-satellite towns so akusakhwanisi ukuthi kona amapipe lana abe lokho ebuthana lento ezinjalo njalo wona i-life ispanika iseko isiphelile so i-solution ekhona ikuthi khona ukhunzi ilungiswe umsami ilungiswe bavume ukuthi i-council ifake amapipe amatsha lama-partners abawatholayo bengabona bengangeneli ngoba bona into zabo ezokungenela zoyo ziyayefuna ukutshontsha obaba labomama abazali asizameni ukuthi endaweni zolezo ezisekhona zilomkhuhlwane abantwana bake bame kwe-esport kunalabo abaye benamanzi please ngawuzenzisa izimbuzi gezi izandla zakho la manzi nesepa lingaphonge ubingelelana bingelelana okakhathesi khonoko izikafu lezi ezicandayo azike lithile bantu bakithi ukudla imibhida le asiyekelela uphonge utenga imumbu yona le ebekwayo enye yawoswa azike lisibe lokhu sidle isikafu sibile sithisayo okakhathesi
umnumzana Peter Moyo ngukansela omele iSalvaton eHarare ubexoxa lo ntukameni komo weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhrithani zithi imbiko kamphathi tambo wezemali usichitha uChrister Mfundo uMthuli Ncube yokuvuselela idola leZimbabwe iyethusa njalo bathi angajakhi ukuliphendukisa ngoba lingagugudeka njengalokhu okwake kwenzakala kwele Zimbabwe. Umsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda usedulela lolu daba.
Iningi lithi yinto engaqalwayo ukubisela idola leZimbabwe ngoba lithi lalahlekelwa imali eningi eyafela emabhanga yabatshiya bengabayanga. Umnumzana K Fire uthi umphathi ntambo imali kame kancane ngedola lelo.
Indaba kamthuli Ncube yokuthi lethe izimdola mbona ngani too soon ukuthi elethe izimdola kodwa asazi mhlawumbe kuzasebenza. Mina ngombono wami bengibona ngani irandi yilo lingasebenza ngcono. I-US dollar livele likhitshwe nje totally lingabi khona ngoba ngani liyasinda kakhulu abantu ikakhulu ama neighboring countries kunzima ukuthi atrade leZimbabwe ngendaba yesisindo se-US dollar. Njalo eZimbabwe laphana uma ungabheka indlela abaliphatha ngayo i-US dollar, abayazi kahle ivalue ye-US dollar, bayithatha ngenye indlela nje, bese belisebenzisa ngani nje, baphethe nje imadlanyana nje.
Umnumzana Asa Molefe uyagcizelela
indlela elethwa ngayo kayisozi ncede, kuyafana nje lama-bond, kuyakufa kunjalo. Into ekhona kuzakwenza ukuthi abantu bahlupheke, njalo akusozi ke kuphendule uguqule i-economy yeZimbabwe. Besidinga ukuthi uNcube akame mbijana abone ukuthi kuhamba njani ukuze kulungiswe kuhle, angaphaphazeli ngoba sizabuyela kuZimdola sale futhi sesihlupheka njengokwenzekile iminyaka yonke yonale. IZimdola lokhu yafayo kunoko okwayibulalayo usekubondeni ukuthi kuyini. Kungcono akathi khwimilile afake isipindi phansi alungise kuhle i-currency efunwa yiZimbabwe langabantu beZimbabwe ukuthi ku-develop, hatshi ukuphaphazela.
Kukhona abajabulela ukuthi idola leZimbabwe liphenduke. Umnumzana Bob Scholar uthi zindaba ezimnandi ke lezo.
Kodwa indlela engibona ngayo ukuthi umthuli Ncube alethe iZimdola kuyinto enhle engangijabulisa kakhulu. Khona vela ngeke kuthathe isikhathi ukuthi iZimdola iqale ukufunctiona ngoba idetermine phela ngama gold bullions esiyabe silawo. Ungakhangela kahle ama mines ale golide, agebhi golide, izitini esingaba lazo zegolide, angeke kuthathe isikhathi. So indaba yokuthi imali ilizwe ibe le mali yayo, ayi lokho kuyangijabulisa kakhulu, ngiyachelesa kakhulu. So uma kuyi-channel kuyindlela okwenziwa ngayo, angilethemba futhi kuzoba successful sibe le mali engiyethu as long as izinto zimanejwa ngendlela.
Unkosazana Nonhlanhla Ndlovu uthi kungasetshenziswa iRand leSouth Africa izinto zizaba lula eZimbabwe.
Indaba kaMinister uNcube le eyokuthi uthi usefuna ukuletha iZimdola angiboni izasebenza. Kunini bezama shuwa, bazama baqala ngebearers check, babuya ngebond note. Yoko yonke nale imali iyehlule ayisebenzanga. Kunganani ukuthi sizihlalele le rand nalele elabo makhelwane, ngoba vele zonke izinto zivela khona ngale South Africa, sidla izinto zeSouth Africa.
Abanye bathi kuzaba lobunzima ukuthi idola leZimbabwe lisebenze njengoba ama-industry engasebenzi. Onkosazana Ntombi Msuthu ngomunye wabo.
I don't think it's a good idea to introduce the Zim dollar as yet, because is a support to any exactly. Number one, there's no production whatsoever in Zimbabwe. Zim dollar le mabe introduce bazabe betrade lobani ngani abalayo. I think it's too early for now. Abazama ku concentrate on reviving the economy yeZimbabwe, try and make sure ukuthi bavuselela ama-factories and stuff instead of concentrating of i-currency. For now, I don't think i-currency is as important as other pressing issues as khona eZimbabwe.
Umnumzana Michael Mangwiro uthi ukufakwa kwedola leZimbabwe kungenza intengo yezinto yehle kwele Zimbabwe.
Uthuli Ncube, finance minister lo mocha, ukhangelela ukufaka iZim dollar at some point, kodwa ngizwe ngani uthi ufuna ukuqala akhiphe ama-bond angenise ama-rands and then ukusebenza ama-US dollar for isikhashana, kodwa vele ukhangelela ukuthi ekugcineni kungene iZim dollar. So lokho kungaba into enhle kakhulu ngoba ukusebenzisa imali engasoyethu thina eZimbabwe kuyahlupha kakhulu ngoba as it is manje ama-prices ezinto akhwelile. Bengikhangelele kwenye i-post engayitholayo kuthiwa i-Saudi sele-$5 something, into esizithenga ngama-20-30p lapha e-UK. So nxa imali ekhaya ingangena izinto zingahamba kuhle, kunganceda kakhulu abantu abahlala ekhaya sebehlupheka isikhathi eside.
Umnumzana Alex Mageza uthi okuqakathekileyo kwamanje ukuthi uNcube alungise ezomnotho, hatshi ukukhuluma ngedola leZimbabwe.
Na yibona ngani ujaha usehube masinyane. Embona kufanele kwenzakale ukuba ilizwe liqale lime liphike up listabilize hayi ukuthi sise siqalise ukukhuluma ngezimdola ngoba siyazi ukuthi kuqhakathekile ukuthi ilizwe libe le mali yalo kodwa asiqaleni i-economy ime ithuthuke isukume phansi singaze sakhuluma ngento vele eyawisa i-economy
idola leZimbabwe lisuka likhumbuze abantu izikhathi zobunzima lendlala eZimbabwe abantu lokho belesaba ukuthi liyabisa uduwo njalo ngimele Studio 7 eLondon ikamera mungu Ezra Jesus Banda.
Waye umsekeli womkhokheli weNational People's Party umnumzana Sam Sipho-Nkomo uthi usechile ezombusazwe njalo usesiyaziphumulela ekhaya alobe ugwalo uthi kachaphelanga kubandla le-MTC njengalokho okuphume kweminye imisakazo lamaphephandaba amalunga ebandla le-NPP abalisa umgcini sihlalo umnumzana Tsikamayi Mavaire lesikhumele sebandla leli umnumzana Jeffrey Chitando labanye athi asichaphele kumanyana wamabandla ezombusazwe ku-MDC Alliance okhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa wona usubumbe ibandla linye ele-MDC ake sizwa ikhuluma ngalokhu lokunye losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Lokho elikubonileyo ukuthi sengisukile ngale sengirejoyine i-MDC akusikho ngibonile lami lapho ku-tweete khona u-president uChamisa akusikho ukwenzakeleyo ukuthi ngihambile ngayabonana loChamisa izolo ngemva sengimtshayele ifoni ngenxa yabanye abantu abefuna ukuthi ngibe yi-mediator between them and Chamisa so yikho bengise Harvest House kulilokhuza ephelele i-Friday ephelileyo bese lomhlangano we-working committee we-NPP National People's Party ekhokhelwa kumjuru then ngase ngi-announcer kuma-colleagues ami ukuthi sengile 75 years old and sengenze 58 years in politics. I would now like to retire from politics entirely and begin write a book I have longed to write. Engingazange ngisuse isikhathi sokuyibhala. Wathi umjuru engiphendula kulo mhlangano wathi hayi kodwa wawuvele ukhulumile before. Ngase ngi-advisor ukuthi njengoba ngiyi-member ye-National People's Party ngingeke ngaphunga ukuthi sengishiye i-politics better ngiqale ngi-resigne ku-NPP which is what I did. I'm actually retiring from politics.
Labo abanye bakho ke abagoqela umnumzana Chitando.
Asibo bodwa omavayire labaningi, ama-provinces amaningi bebengicelile ukuthi ngenze i-soft landing kobochamisa, which I did. Yikho engikwenzile njengomuntu omdala.
Yindaba kungasacacanga kuhle la kumkhokheli we-MDC Alliance, esiyi-MDC, ukuthi
lisukile. Mina mbona ngani i-politics le.
Kodwa anti kuzavela phambili. Mhlawumbe beningachasisanga kuhle umbiko wena ukuthi alikho ku-MDC Alliance seli-retire.
Hayi, lami ngubone namuhle. Njengoba loku-retire kwami i-politics uyakwazi ngithi ngingakhuluma laye wangibuza ukuthi njengoba mdala uthi su-retire, I have no problem with that. Kodwa ke ngingasi lo hlupho sifuna ukuthi sincediswe uma ngingeni siyaxabana, will you be available? Ngathi ngathi yes, I will be available. Uyabona bengivele ngilesifiso okweminyaka eminingi esithandekile ukuthi ngibhale ibhuku ikakhulu abanye abantu bonke ababhalayo abaningi babo kazange behlale ejele njengathi esahlala ama-14 years ejele kabakwazi ukuthi kwakusenzakalani emajele each day yayidlula ihamba njani ejele so ngifuna ukuthi ngibe time yokuthi ngi-research ngibhale ajele abaningi ama-colleagues abaningi sebefile last week actually omunye wabo engangilabo uKillian Bebe died so sesisele nje sibalutshwana very few ngiyafisa ukuthi labo abakuseleyo ngithi research with them sikhumbuzane ezinye izinto ezazisenzakala emajele nxa sengile minyaka engu-75 you can guess ukuthi umuntu ungahlala isikhathi esingakanani but unless ube ngudr Robert Mugabe.
Ningakhumbuza abalaleli ukuthi ke nje ejele laliyibotshelwe wakunini lakuliliphi
uwe in detention uzap ngiyangivele ngikuzap right through amajele sasithi wayeyigame saya egqeku prison lapho engangilabo omchachi kona, omazimba muto, osifa simsipa, all those people. From there, sayati tenwa futi ewawa, sasima nengabe zapa bezanuwe ngali o banana na wonka na bengabe kwe inyi section. Iyo iminyaga leo esasi esegiyo. Ukusazo rizilizwa kunapo sokufika independence.
Manje ipokule nlele atata isikhathi esingana ukuthi liphele.
Well, I'm hoping if I'm disciplined and I have the support that I've asked for from friends ukuthi ubhaleni kufanele kungithathe ngxenye 9 months.
Sesingathatha ukuthi ungabe neutral ungathini ngalokho okwenzakala kathesi. Sibona ibandla le-MDC Alliance belokhu besithi banqoba, siyabona ibandla le-ZANU-PF liqhubekela phambili selifaka ucabinet liyabusa. Ubona ingani umomo khona lo ulungile yini, uzaphetha ngani?
Any disputed election ivele kayenzi kuhle for a country, and sesikiyo futhi disputed election every since isaqalisa ngo-1999. Even before 99 uJoshua Nkomo laye kwakuyinto efana nayo. Angiboni kahle ukuthi kuza tshintsha kangako. Kungenzakala ukuthi here and there izinto zitshintshe, kumbe kube nomunye umuntu ole style esingafani lomgabe, njengomnankakho ufuna ukuintroduce management style esingafani lomgabe. Kodwa ke njengoba abanye labo besithi ukuthi njengoba le Concord la isikonfirmile ukuthi yibo, hayi ake sibakhangeleni. Nxa kusenzakala, mina iwish yami ukuthi ama opposition parties wonke kabe le one candidate, kungabili ama candidate angu 21 or 22 awe opposition. And ngasile hope yokuthi ngelinye ilanga iZANU iphume. And for me, I've never been a fan of ZANU. Isifiso sami ukuthi ngelinye ilanga ngibone iZANU isingasekho embishweni sokungene elinye ibandla ele opposition.
Kodwa lona ibandla leZANU PF ngemizamo leso liyenzile, ubona ingani lingalungisa umnotho welizwe?
Asazi, I have every confidence kumthuli Ncube. Myself, I know him personally and
lo ngumnumzana Sam Siphepha Nkomo owayengumsekeli womkhokheli webandla le-National People's Party elikhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru, obekhuluma lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Uhulumende wakweleBotswana ufisa ukwenza umhlangano lelizwe leZimbabwe kulandela ukungena kwenkomo zeZimbabwe kweleBotswana ezicatshangelwa ukuthi zilomkhuhlane wamasondo. ELeBotswana seligcine limisa ukuthengisa inyama yenkomo kuzwekazi le-European Union. UMartin Ngwenya usethulela lolo daba.
ELeBotswana libambe inkomo zeZimbabwe ezifika amakhulu amabili ezexe umncele zangena kweleBotswana ngempela viki, osekudale ukuthi ilizwe leli limise ukuthengisa inyama yalo emkambo we-European Union, i-EU. Inyathela lokumisa ukuthengisa inyama emkambo we-EU lenzelwa ukuthi kuhlolisiswe ukuthi inkomo lezi azamkhuhlane womlomo lamasondo owe-foot and mouth. IBotswana isicele umhlangano wesiphangiphangi leziphathamandla zeZimbabwe ukuthi kukhulunyiswane phezu kwalolu daba, kudingwe indlela kusiya phambili. ELeBotswana laqala umkhankaso wokudubula libulala inkomo ezingena kulelo lizwe ezivela eZimbabwe ngomnyaka ka-2016, lisithi leli yolodwa indlela elingenqabela ngayo ukumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo uvela kweleZimbabwe. Kodwa emhlanganweni ongaphansi kwedale lephalamende we-Public Accounts Committee, i-PAC, oyenzelwe eHaburoni ngolwesibili, unobhala kugatsha olubona ngendaba zobudlelwano beBotswana lamanye amazwe, umnumzana Hawumelwi Huitsimang, uthi bazakhulumisana ngesiphangiphangi la beZimbabwe. Ephendula umbuzo ovela umgcinihlalo we-PAC, umnumzana Samson Gumamoyo obefuna ukwazi ukuthi kungani inkomo lezi zingadutshulwanga, uHuitsimang uthi bafisa ukukhulumisana labeZimbabwe hathi ukuzidubula. Abalimi abasemngceleni leBotswana bahlaba omkhulu umkhosi besithi inkomo seziphelile zidutshulwa uma zingavele zilokothe zeqe ngale komngcele, kukanti iBotswana yona ikhala ngokuthi ithola imali eningi yakwamanye amazwe emsebenzini wayo uthengisela emkambo we-EU, ngakho ayingeke iyekele inkomo ezivela phandle ukuthi zihluzule isimo somnotho. AbeZimbabwe kweleBotswana bathi kumele kukhulunyiswane ukuthi inkinga le ingaqedwa kanjani kulezinye indlela engasetshenziswa hathi ukudubula inkomo.
Inkomo lezi zingavalelwa kwenye indawo zingakabuyiselwa eZimbabwe.
Abafana lomnumzana Donald Khumalo okunhlanganiso ye Commercial Farmers Union ECFU yena uthi iBotswana kumele icabangisise inyathela leli ngesikhathi lisungulwa.
Uma kuyikuthi kuyaphambaniswa mhlawumbe umkhono wabo okumele bakwenze babo ukuthi bafake umngcele bawubiyele. Ngoba angithi yakwazi ukuthi baba inceba lendoda kalihlekwa. Namhlanje yithi esilohlupho. Kodwa akakusho ukuthi iBotswana esesibo lohlupho. Elungengama luchaphele ngapha ngeZimbabwe. Khathi sisezi saphilile. Kufanele sazisane sibonisane njengabantu.
Obe engumphathi ntambo obona ngendaba ezenzakala phakathi eZimbabwe, uDokotela Obet Mpofu yena obe eseBotswana enyangeni ezedluleyo, uthi ohulumende bobabili abakhulumisane phezu kwalolu daba lwenkomo kanye lezinye. Imizamo yokuthola impendulo phezu komhlangano phakathi kweZimbabwe leBotswana ayiphumelelanga ngoba ucingo lwehofisi yeZimbabwe eHabron belungadotshwa. Kodwa umhlangano phakathi kwamazwe omabili ukhangelelwe ukuphendla indlela entsha ngemva kokuba amazwe omabili evumelane ukusebenzisana kuhle kulandela ungezwani eminyakeni edlula amathumi amathathu edluleyo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eWashington sisakazela kweleZimbabwe. Wezemidlalo, amaqembu akobulawa anqotshwa emidlalweni yeKasilaka Premier Soccer League. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Ikampula yeLenders linqotshwe ngeLemutare City nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eVengerero Sape. Kuthi iqembu leBulawayo City linqotshwe ngeLenicroot nge-1 kanye, ikanti iqembu leBulawayo Chiefs lalo linqotshwe nge-1 kanye ngeLeHerentals. Emdlalweni obusenkundleni eLuveve, iqembu leChicken linqotshwe nge-2-1 ngeLecapes United. Iqembu leChicken lihlohlelwa nguInnocent Mucheneka, kuthi eLecapes United lihlohlelwa nguJoel Nkodzolo uWisdom Mntaza. Igoli lakuqala eLecapes United bekungumbekwa ohlohlwa nguNkodzo, njalo lithiye umqeqeshi weqembu leChicken uJoey Antipas Sidla Amahabula.
Abonompembe basifulalela umdlalo bafana lempehlani. Babuya bevele belenjongo yabo yikho nje sizithola sisenkingeni. Ikanti umdlalo wenguqu kumele udlalwe kungela kuqelebezalana, labo abanqobayo benqobe, ukanti labo abadliwayo bedliwe.
Aweminye imidlalo iqembu leBlack Rhinos lele FC Platinum abengutshikilo bhanqa 1-1, kuthi eLenkezi Platinum linqobe leZPC Kariba nge-1-0. Alimpumela itsho ukuba iqembu leFC Platinum selitshiya eLenkezi ngemiklomelo emibili, njengoba lile miklomelo ngamashumi amahlanu lathoba mnomunye, kuthi eLenkezi lile miklomelo ngamashumi amahlanu lesikhombisa. Iqembu leShapane Mind leyadatshane azabhekana kungela elilithele emambuleni, kuthi iqembu leTriangle leHarare City yabe ngutshikilo bhanqa 1-1. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Yeso kwesikhathi senu phela ukuthi sikhulume lufisa ukukhuluma ngakho ke. Siyabona ukuthi kulabantu abalokhu bekhuluma ngemali yeZimbabwe. Esizwe omunye wabo lapho ekhuluma ngokuthi kambe ingabiselwa yini idola leZimbabwe nangoke.
Igama lami nguPetros Simvuso wakwaKunene ngiseSouth Africa eFlorida. Mina into engiyibona ngedola lakithi ekhaya leZimbabwe ukuthi ma bengabisela imali yakithi isebenzisa imali yakithi bese ngaba ngcono besigabeni somnotho ngathi ukuthi bathi khona lathi ukuthi noma uma sisebenza noma sithola noma siyele ekhaya siyothola umsebenzi kumele ekhaya sisebenzele imali yakithi, hhayi ukuthi sisebenzele imali yamanye amazwe. Bengayibese beyiphezwa ngokuya phezulu ukuthi bese besithi bathi anti kilabo-$2 bese beyithezwa njeyakuqala lapha siyavuma bayivuma quad nje athiwa bengayenzi leyo into leyo like bezi njengaleyo e-South Africa nti leyo e-South Africa ine-R10 yephepha, R20 yephepha, R50 yephepha, R100
yabo akhuluke ndingakhohlwa ukusithumezela imilayezo lelifisayo ukusithumezela yona. Singakehlukani ngothi sikhangele ezinye iindaba ebezikhokhela namhlanje. amapolisa eZimbabwe athi akusamelanga kwenziwe imihlangano ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweLebhilitane zidlala ingqondo ngokwethulwe uMnumzana Mtholincube ofisa ukuthi kubiselwe idola leZimbabwe. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje. Oliver Lisa emoyeni ngenjabulo ngoGibbs Dube.